So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo olamukela ku Studio 7 Voice of America ese Washington DC ngolwesine mhla ka 14 Mpalakazi 2017 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uxayisa abezokwehluleka ukubuyisela imali abayifihla phandle kwelizwe uba uzobaveza amagama abo ngoba ebazi. Inhlanganiso ebuthanisa izehlakalo zokuhlukuluzwa kukaZulu i-ZPP ithi amasotsha yiwo asekhokhela ekuhlukuluzeni uZulu, kodwa ingcweti kwezamalungelo oluntu iyakulandula lokhu.
Ama-facts amanye ase-doubtful okuthi nga abantu be-Zimbabwe Peace Corps bebe-serious ngokufuna ku-address i-issue le, bekumele beyilande on the ground, bebone on the ground ukuthi ama-reports ababona ku-social media liqiniso kumbe hhayi.
Waye ngumphathithambo wezemali uMnumzana Ignatius Jombo usebotshiwe njalo izolo esiyazibika emapholiseni. Kungaka kusitshoni lokhu?
Akutshengisi lutho emfowethu, kutshengisa kuphela ukuthi inyoka zithandelene zilumana imifila, ocamu babaxulene. Okwenzakalayo ukuthi laba bantu balwimpi yabo yomndeni ezano.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abazayihluleka ukubuyisela imali abayifihla phandle kwelizwe ngemva kwenyanga ezintathu ezafakelwa abantu laba ukuthi balethe imali le kungelambuzo uzobaveza amagama abo nxa isikhathi lesi singedlula ngoba ebazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekudunyisa umdali emhlanganweni wedale le-Central Committee eleZANU PF umongameli Mnangagwa esethula umbiko wakhe esigodlweni sebandla lakhe wokwandulela owe-Extraordinary Congress. Uthi kusiyafika inyanga kambimbitho womnyaka ozayo kumele sebekwenzile lokho abathatha impahla lemali kahulumende ngendlela zokungathembeki.
Ngathi mina wonke owatshontsha imali ayibisele ngemva kwenyanga ezintathu. Angizange ngitsho lokho ngingelalo ulwazi ngilamagama alabo abathatha imali. Ekupheleni kwalesi sikhathi senyanga ezintathu ngenyanga kambimbitho kumnyaka ozayo, abayabe bengakulandelanga lokho ngizababetha ngamagama ngiphinde ngibayangise.
Wengeza ethi uzimisele ukuqhuba ukhetho olwamukelwa nguye wonke umuntu elizweni lakwamanye amazwe lapho soluqhutshwa.
Uhulumende uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuba lolu khetho lwenziwe ngendlela. Kungakho ibandla kumele libone ukuthi lilungele ukhetho ngokubona ukuthi amalunga abo abhalisile ukuba enelise ukuvota. Sizongena umhlangano labe-Central Committee kusukana ezilandelayo.
Kusenjalo uMnangagwa wazise ukuba inhlangothi ezibalisa olwabasakhulayo kanye lolwabesifazane beselonakele kumele zilungisiswe ukuze zihambelane lokufunwa libandla. Uveze njalo ukuba khona ezokwazisa ngenkokheli entsha yohlangothi lwabesifazane kulandela ukuxotshwa kwalabo abakade bekhona. Utshela amalunga angamakhulu amathathu aleli dale ukuba kumele zingaphindi njalo izehlakalo zangemuva lapho iqula lababezithi ngabe-G40 bebesenza izigigaba ukuphazamisa ibandla. Uqonqosele ukuzinikela kwamalunga e-Central Committee la ekuvuseleleni isimo se-ZANU-PF baxolelwe abaxotshwayo abakade besebenzisana labe-G40 lapho betshengise ukuthi bayananzelela ukuthi baphosisa kodwa baqaphele labo abaqinisa amakhanda. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Inhlanganiso ebuthanisa izehlakalo zokuhlukuluzwa kukaZulu e-ZPP ithi abesotsheni yibo asebekhokhela ukuhlukuluzeni uZulu. Abenhlanganiso le bathi kulobufakazi obuphuma emifanekisweni yabo bamabonakude etshengisa abebutho behlukuluza uZulu. iZPP ithi kulomunye njalo wesifazane ochaywe ngabebutho ngemva kokubonakala ebathatha imifanekiso eBindura. Ithi njalo kulomunye obonakale egqoke ihembe lomfanekiso kalo owe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ambhaxabula kabuhlungu amasotsha. Ngalokho ke inhlanganiso yeZPP ithi kumele iziphathamandla zebutho zicubungule izehlakalo zonke lezi kuthathwe amanyathelo. Kodwa ke olwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi imbiko egcweleyo ekhulunywa yiZPP ayisilo qiniso.
Eyi, ukuthi abantu khathi sinambonani ba-excited kakhulu eZimbabwe. Ama-facts amanye ase-doubtful. Okuthi nga abantu beZimbabwe peace politics bebe-serious ngokufuna ku-address i-issue leyo. Bekumele beyilande on the ground. Bebone on the ground ukuthi ama-reports ababona ku-social media liqiniso kumbe hayi. Because like okwamaqhinga ngizwe izolo kuphuma i-report ethi abantu babhadaliswa ama-$15 ukuthi abathwalanga ama-registration clip bebhadaliswa ngamasotsha. Akulanto ezinjalo on the ground. So I think ngowami umbono okwakhathesi izinto ziphethwe ngamasotsha kungasingconywana kulalaphana ziphethwe ngamapholisa. Amapholisa abehlukuluza abantu liqiniso elikhona esingeke silibaleke. Khathesi amasotsha azama ukuthi abantu bangani bayakhululeka. Siya le opportunity ukuthi sizikhulumele, sizisebenzele, siyenze izinto ngendlela esibona ngayo kungani iyatholakala kulezi nsuku, unlike ngezi nsuku zamapholisa. So nxa the information yabo beyithembe ngokuthi bayithatha ku-social media bazafaka information e-wrong.
Manje ke nxa sikhangele khonoko kuphuma komabonakude esikubona lasebulenjini bokuxhumana lapha, singathi ngabantu yini abafuna nje ukuthi uZulu azonde amasotsha?
Kungabe angisoze ngiyale completely, but akhona ama incidents sibili ayiyo ayenzakeleyo amasotsha engene ebantwini, kuxotshwa ama-vendors behamba lamapholisa bezama ukuthi befake i-order njengokade kulento yabo leikade ikhona. But amanye amapikitha afakwayo angazi waye abantu bengavumi ukuthi ngamapikitha amadala. Siyawazi ukudala sawabona. So kuya amapikitha adawunlowda kwi-internet akudala bewafake kathesi. Yebo amasotsha ngabe akwenza ngalesena sikhathi, but okwakhathesi asibeni leqiniso nge-situation esikuyo kwenze sizibona ukuthi sihamba phambili sisiya nga. Ngoba kwamaqini hayi, mina okuningi angivumelani lakho ukuthi amasotsha aphume ngolaka kwagcala indawo kokuthi kumeza abantu bathi kungabe kukhona yiwo ama-incidents ayenzekaleyo, but ukuthi sesingahle sithi ilizwe selilibi sokuliwe eZimbabwe amasotsha asehlukumeza abantu njengesikhathi se-ground lapho ama uthi ungabona isotsha vele ubaleke ukuthi kungamisa izimoto asisemgwaqweni sokunzima. Amboni ukuthi sesifikile kuleso stage. Asikho kona nabeZimbabwe peace project abayehle izethatha information phansi beyi-observe izinto bebukhangela izinto zisenzayo bengakhathimeli ukuthi khona kwaba kubona ku-social media abakuzwa ngabantu yikho asebekubhala phansi langempikitho emdala abayaziyo ukuthi impikitho emdala.
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo ngolela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseGwanda.
Njani mahlabe Zulu, linjani Zulu kandaba? Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM, lango-7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Land of sunshine.
Abacubungula ezombusazwe labamabandla aphikisayo sebesole kakhulu umphathintambo wezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba uRetired General Dr. Sibusiso Moyo ngokwethula amazwi alukhuni esola amabandla aphikisayo ngokuyabikela idale lesenethi lakwelemelika ngomumo oseZimbabwe kulandela ukusuka esihlalweni kukamnumzana Robert Mugabe. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Amabandla amanyene ngaphansi kwe-MDC Alliance akwele Melika lapho ade ebikela khona inkundla ye-Senate ukuthi uhulumende weZimbabwe kumele alungise imithetho yezokhetho njalo ahloniphe amalungelo oluntu njalo asuse amasosha ezitaladeni. Omunye wabaphe ubufakazi kudale le-Senate ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Dewa Mavinga othe kumele uhulumende weZimbabwe alungisise konke okufunakalayo phambilini kokuthi kususwe imigoqo izijeziso zenotho evalela uhulumende weZimbabwe ukuthi adlelane lamanye amazwe. Ngokunjalo umoyo uthe amabandla lawo bekungamelanga ahambe aye kwethula lowumbiko engakaxoxisani loZulu kunye lohulumende njalo uhulumende lowo ulamaviki amabili nje kuphela esembusweni okuyisikhathi esifitshane kakhulu sokuthi abe eselungisise umonakalo owenziwe eminyakeni engamachumi amathathu lesikhombisa 37 years. Abacubungula ezombangazwe bathi amabandla aphikisayo athethe inyathelo elihle kakhulu ngokuyabikela amanye amazwe ngoba uhulumende lo engasohulumende ongene ngokusemthethweni njalo engatshengisi ukuthi uzakwenza umsebenzi ngendlela eqotho. Umnumzana Bongani Nyathi uthe lokhu okuthiwa ngumoyo akusoqiniso njalo kutshengisa ukuthi uhulumende lo kafuni kuchothozwa. Uthi ilizwe leZimbabwe liyingxenye yamanye amazwe omhlaba njalo into ezenzakala kulo azisomfihlo.
Kuyindlela ebonisa ukuthi uhulumende omusha kafuni kuchotozwa njengoba izinto abekade bezikhuluma kuyizinto ezikhona njalo ezenzakalayo.
Unkosikazi sichasisile Ndlovu owe Community Youth Development Trust uthi ibandla leZANU PF lilomlando wokuqondisa lokhu okusolwa ngamabandla aphikisayo kulokuthi lihlale nje liqhubeka ngokuxabana okuphakathi kwalo.
Mina ngithi iZANU PF ayiqhubeke isebenza gadalala njengoba yapromisa. So lokhu bengakwenza ngendlela ebalulekileyo abasoze bazihlupha ngama-trips ayenziwa yi-opposition party.
Isikhulumi sebandla leZaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi umoyo uqondile nxa esola ibandla le-MDC ngoba amabandla aphikisayo abelokhu engakaxoxisani ukuthi bazasebenza njani lohulumende omutsha njalo sekuvela egcekeni ukuthi ibandla le-MDC lisebenze amakhiwa hashi uZulu weZimbabwe.
Lathi sikubona kuliphutha elikhulu abalenzileyo abantu be-MDC ukuthi begijime bekho nale emzini emakhiweni for that matter ngoba asikahlali phansi lokho esishintsha uhulumende njengamaZimbabweans kumbe njenge-opposition nje ukuthi sike sibizane sibonisane nje ukuthi siye ngaphi.
Evumelana lo Maphosa olilunga le-PDP umnumzana Sikhumbuzo Ndiweni uthe i-MDC yenze iphutha ngokuhamba ingaxoxisananga lamanye amabandla aphikisayo. Ugcizelele wathi ukuxoxisana leZANU PF akusizi ngoba bengazange batshengise isifiso sokukhulumisana lamabandla aphikisayo.
Ukuthi iZANU PF kube yiyethi yona abantu mabakhulume internal, bakhulume njani internal using which avenues ngoba akuzange kwabizwa abantu ukuthi masike sixoxisane.
Uhulumende weZimbabwe ulamaviki amabili esembusweni njalo usechothozwe ngabanye abathi akehlukananga lohulumende kaMgabe. Kulandela ukuhluthunwa kombuso, uMongameli Emmerson Mnangagwa wafaka abakhokheli bebutho ezikhundleni zeCabinet, isenzo esisolwa kakhulu ngabanye. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Ian Khama wakwele Botswana ube lobudlelwano bengwale lenja lo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kodwa akachithanga isikhathi ukuzisondeza duzane lo mongameli Emmerson Mnangagwa ngokumthumela umlayezo wokumtshayela ihlombe ngokuthatha intambo zombuso kumaviki amathathu edluleyo. Kuyona le iviki uphindile njalo ukumthumela umethulela ingwane wagcizelela ngokuthi ilizwe lakhe lizimisele ukusekela iZimbabwe ekulungiseni umnotho. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHaberon kwele Botswana.
Lokhu kulandela isikhathi eside sobudlelwano bobunyampelana phakathi kweZimbabwe leBotswana ngaphansi kombuso kaMongameli Robert Mugabe. UKhama uphindile njalo ukuthi eleBotswana lizimisele ukuncedisa iZimbabwe endleleni yokulungisa isimo somnotho. Abacubungula ngezomnotho bathi lokhu kuqakathekile njalo kuvele ukhangelelwe ngoba amazwe omabili alobudlelwano obusuka khatshani kwezomnotho, omunye obale kumfundo esiphezulu kwezomnotho lobudlelwano bamazwe eze-economics and international relations, uthi umlayezo kaKhama ukhomba indlela iBotswana efisa ukusebenzelana ngayo leZimbabwe.
Umnumzana uKhama wenzele umnumzana uMnangagwa amhlophe ngendlela yokumamukela lokumkhuthaza ukuthi athathe unyawo olutsha lokukhulisa ubudlelwano phakathi kweBotswana kanye leZimbabwe, ikakhulu ku-trading lokukhulisa umnotho nje jikelele. Siyananzelela ukuthi iSADC ingeke yenza kuhle uma iZimbabwe ingenzi kahle.
Uthi kunengi amazwe omabili angasebenzelana ngakho ngaphansi kombuso omutsha.
Zimbabwe ibi ofa kakhulu ama-skills to the region, kodwa ezweni lalo izinto bezingahambi kahle ngenxa yokuthi umnuzana uMgabe ubengahloniphi ilungelo loluntu, njalo umnotho ubusiyehle kakhulu ngaphansi kwakhe. Ngaleyo ndlela uKhama uzama ukuthi ilizwekazi leSADC likhule njalo lithuthuke, since kulama-synergies amaningi anga-enjoya between iZimbabwe leBotswana kusiya phambili.
Kukanti uMthabisi Dubena uthi okwenzakala phakathi kwabo hulumende bobabili kuyinto enhle engaba lusizo ikakhulu kwezomnotho kuZimbabwe kanye leBotswana.
Ngaba yinto enhle kakhulu ngoba ungakhumbula ukuthi iZimbabwe leBotswana zile trade agreement ukuthi impahla ezivela kunoma yiliphi ilizwe phakathi kwawo mabili zi-exempted from ukubhadala ama customs duty. So ngibona ngathi uma bengaqhubeka beqinisele obudlelwano kungasiza kakhulu ikakhulu kwezomnotho.
Abakubhizimusi eBotswana ngaphansi kwenhlanganiso yeBusiness Botswana labo bakhangelele ukungena kumathuba omnotho engavuka eZimbabwe ngaphansi kombuso omutsha. Amalunga eBusiness Botswana asekathatha uhambo lokuya eZimbabwe lonyaka noma nje bekungaphansi kombuso kaMgabe, besiyahlolisisa inhlangothi abangavula amabhizimusi kuzo. Amaphephandaba eBotswana abika uthumongameli Khama angayithekelela eZimbabwe siyaqinisa ubudlelwane engakayihli esihlalweni ngomnyaka kamabasa ngomnyaka ozayo. IBotswana ingehlanu emazweni ayenza ibhizimusi leZimbabwe i-trading partner. Ngingumathin Ngwenya oyindaba se-Studio 7 Sabron kuleBotswana.
Singakangena esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yakweleBrithani unkosikazi Theresa May usefike eBrussels namhlanje emhlanganeni wenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope, European Union, ngemva kokuba idale lephalamende linqube ukuba limele laziswe ngesivumelwano esingenziwa sokusuka kweleBrithani kumanyano we-EU ese-Brexit kungakafiki uphela kukambimbitho ozayo. Kuthi ke unobhala jikelele umanyana wamazwe omhlaba United Nations umnumzana Antonio Guterres ekhuluma eseJapan namhlanje uthena ukulandelwa kwezijeziso zenotho ezafakelwa ele North Korea yiyo yodwa indlela yokwenqabela ukulolonga izikhali zenuclear okwenziwa ngele North Korea. Oye ngumphathintambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo ubotshiwe njalo izolo esiyazibika emapholiseni. UChombo wetheswa amacala ambalwa okungethembeki njalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso eyebail ngeviki edluleyo kwamanye alamacala. Njengenxenye yeziqondiso zokuphiwa lesi sibambiso kumele azibike emapholiseni kathathu ngelanga. Izolo uthe siya enkambeni yeMarlboro amapolisa ahle amdumela zakhala izankosi. Sekuvuke njalo elinye icala lokungahleli kahle ukwabekwa kwezitanda zohlelo lwegarika ihlalani kuhle emzini weWhite Cliff. Kodwa ukhululwe ngemva kokuba igqeda lakhe umnumzana Lovemore Maduku eze wazomthatha enkampini le. Uhulumende kamnumzana Emerson Mnangagwa uthi uphakathi kokubopha bonke abachaphaza imali kahulumende. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi waqala ke ngokumbuza ukuthi ukubotshwa kukaJombo akutshengisi na ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzabuqeda ubugwelegwele obenziwa iziphathamandla zakhe.
akutshengisi lutho emfowethu. Kutshengisa kuphela ukuthi inyoka zithandelene zilumana imisila, oqhamu bapaculene. Okwenzakala ukuthi laba bantu balimpi yabo yomndeni ezano. Kambe likhona isele likhulu kwezemali lomnotho ukudlula umnangagwa. Likhona isele likhulu ku-corruption ukudlula igenge yabo ethiwenga nabo bonke abantu abathethwe kubutho bangena namhlanje baphethe. Abantu abanjengabo operensiri abekho abadlula. Uma bethi abanye abantu bangamasela bebazingela bebabopha bebathele emajele abanjengabo Thombo, yebo siyavuma amasela. Kodwa bangamasela alinganayo, lokho kabasoze bakwenze ngoba bangcola okufanayo.
Abasekeli bakhe umongameli lakathesi elokho engangakhethi sona isikhathi sesihambile njengoba kuzaba lokhetho kathesi. Kungakutshengisani lokho ukuthi kakhethi njalo lakuCongress sizwa kuthiwa udaba lokukhetha abasekeli alukho. Kungakutshengisani?
Khona kusuke kuthanda ukudida ukuthi empini othe wangena kusekuze kufike kulesi sikhathi engene waphiwa umthwalo wokuthi usengupresident, kodwa ukakaqoki labo abantu abazomsekela. Mhlawumbe lokhu ukwenza ngoba esafuna ukuthi kuhleleke, kucengeke, kubonakala ukuthi abantu okuyibona abaqondileyo ngobani abangathi bangamsekela, mhlawumbe bakhuphule izinga lokuthi izano inqobe ekhethweni. Ngoba baningi sebabona bayaxokozela, abacaci kahle ukuthi kuzoba ngobani nabobani. Yebo siyezwa ukuthiwa ithi wenkwa uzofakwa, abanye baqamba o-Obed Mpofu, abanye baqamba bona o-Kembo Mohati, abanye baqamba o-Chingadube, abanye baqamba Sibisakhe uPhilip Sibanda ukuthi nguye ozongena ngoba bonke laba bantu kumele bathole itshontsho ngokuyisinkabi engumgabe bayisuse embusweni. Kodwa-ke noma yisiphi isizathu esimenze waphuza, sicabanga ukuthi kukhona okuthile afuna ukwenza mhlawumbe okuzothuthukisa awakhe amandla yena mnanga kwamathupha, noma kuthuthukisa izinga lezanu ukuthi inqobe.
Asithi thina akhethe umuntu onjengoTshiwenga, ubona ungani sekufika ukhetho uZulu uzathini?
Uma bengibalalele kahle laba bantu kunye nenkulumeko yakhishwa nguhungwe waseMaswingo nje kunsukwane zimbalo ezedluleyo, uthe yena ukhetho lwezanu lokukhankasa kwezanu kuzohamba isotsha phambili. Uma kuzohamba isotsha phambili, umuntu omqoka oyisiqokoqela sokuthi-ke lolo hlelo luzosebenzisa kakhulu amasotsha lusebenze ngendlela ephezulu nguye uTshiwenga.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lapho-ke boyixoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ecingweni ese-South Africa. Izizalwane zeZimbabwe ezilemali emabhanga kunye lakumankampani abamakhalekhukhwini ziqhubeka zisehluleka ukuthola imali. Kuthi abathunyezelwa izihlobo labangane abaphandle kwelizwe kumankampani afana labo iWestern Union, iMukuru, leMoneygram, labo sebe lamaviki ambalwa abengatholi imali. Mhla itholakala limali banikezwa imali yohlobo lwebond note, bona bethunyelwe idola leMelika. Wanastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu selitshona litshiswa lilanga lifolele ukuthi mhlawumbe kuzakuba le mali baphiwe. Loba umuntu elamaqubaquba emali ebhanga uphiwa amadola angamashumi amabili kuthi eningi iphele umuntu ethenga kumbe ebhadala ngokuhlikihlisa kumitshina yebulenjini esitholakala endaweni zamabhizimusi ezehlukeneyo. Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe iRBZ uDokotela Khuphukile Mlambo ubekele iStudio 7 ukuba abathoko ngesimo esisemabhanga sokumswelakala kwemali.
Okokuqala, ngifuna sazi ukubana ama-cues esiwabona phambi kwamabhenki asonto esithokozisayo thina e-Reserve Bank. Kubuhlungu ukubana sibone ogogo nabokhulu belayinile phambi kwamabhenki ukuze bathole ama-$20 engasoze abasendawo.
Umlambo uthi njengebhanga lesizwe sebethole isikwelede semali, leyo mali izaphiwa amabhanga ukuze abantu bayithole.
Sesikhulume laba e-Afrexim Bank ukuthi basiboleke imali. Imali le sizayifaka emabhanga ukuthi babelazi izimali zobana babanikeza abantu ngesikhathi lesesekhisimusi.
Umongameli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo yena ubike ukuba usenda amaviki phose adlula amabili elinde ukuthola imali ayithunyezelwa e-Western Union lase-MoneyGram kodwa ayikho, njalo mhla kulengcosana ekhona abantu abasaphiwa idola leMelika sebephiwa i-bond note.
Mina ngile 3 weeks ngizama ukukholektha imali e-Western Union, imali kayikho, abantu balala emalayinini banikwa amanamba, imali yangikhona ingavuyi kumbe iphele kusevu abantu abalutshwane. Kanti njalo siyakwazi ukuthi imali le evela ngaphandle ijayele ukubuya ingamadola, kodwa e-Western Union sebe lomkhuba ukuthi benike abantu ingamabhondi.
Umphathi we-This Constitution Alliance unkosikazi Abigail Mubambi ukhale ngokusilela kwemali emabhanga ethi abantu sebephila ngokuthenga imali kwabalayo.
Imali siqhubekela phambili ithengiswa emgwaqweni ekhokhesha ama-ratings.
Osakhulayo umnumzana Bakhitsanani Dube uthe uhulumende uhlukuluza abantu ngokungabatholisi imali ethi kuzabadlalisa ikhisimusi behlukuluzekile, njalo abantu uma besiya ekhaya bafuna imali ngoba emakhaya akula michina yokuhlikihlikihla uthenga kumbe ubhadala.
Ukuswelakala kwemali emabhanga kuyindlela sibili ehlukuluza uZulu kakhulu, ikakhulu nxa sikhangele lesi sikhathi sekhefu leli esililandayo le elekhisimusi.
Imali ezweni akula, abathenga bethengisa imali ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni yibo abalemali, ibhizimusi labo liyakhula kodwa amabhanga asemthethweni awala mali okubangela ukuba uZulu aphile nzima loba elemali emabhanga. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abaphatheke emidlalweni yeZone 6 Volleyball Club Championships bake bafaka eceleni kancane ezemidlalo bathola imfundiso ephathelane lezihlakelo zokuhlukunyezwa abangabhekana lazo kwezemidlalo kanye lengozi eyokusebenzisa izidakamizwa. Intathelo zendaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lwe-Safe Sport luleminyaka emine lwasungulwa njalo inhlanganiso ezibalisa ye-Confederation of African Volleyball Zone 6 eZimbabwe Olympic Committee zisebenzisana kanye le-Norway Olympic Committee zilugoqele kwimidlalo yalonyaka ye-Zone 6 Volleyball Club Championships eqhutshelwa edolobheni lakobulawayo kulezi nsuku. Omunye walabo abafundisa abadlali labaqeqeshi ngengozi ababhekana lazo kwezemidlalo uGeorge Nyange, yena oyisizalwane selizwe leKenya, uthi injongo yalolu hlelo ngeyokwabelana ulwazi ukuze ezemidlalo ziqhutshwe kungela muntu ohlukumezekileyo.
And one of the key things that informed the decision to come up with this education program.
Limfundiso iqale ngemva kwenhlolisiso eyavumbulula ukuba baningi abadlali ababhekane lezehlakalo zokuhlukumeza ezigoqela ukuthethiswa ngenhlamba, ukukhahlamezwa, lokudlengulwa kwezocansi. Njalo esakubonayo ukuba abadlali laba bamsulwa nje abanalo ulwazi, yikho besekela ukuhlukumezwa kuqhubekela phambili.
Abanye njalo abaphatheke kunhlelo zokufundisa abadlali kumncintiswano we-Zone 6 Volleyball Club Championships ngabenhlanganiso ye-World Anti-Doping Agency, iWADA ngamafitshane, abamelwe nguJonathan Rubuya, yena othi imfundiso ngengozi ezibhekane labadlali iyasilela.
During the sessions we found from mere
esikuthole ngesikhathi siqhuba imfundiso kulimidlalo yikuba iningi labadlali lisebunyameni mayelana lengozi ababhekane lazo ngokusebenzisa izidakamizwa lokunye okungavunyelwa ukusetshenziswa ngabezemidlalo okuyinto engaphazamisa impilakahle yabo.
Okwamanje inhlanganiso ye-WADA iqhuba izifundo nje kuphela phezu kwengozi yezidakamizwa lokunye okungavunyelwayo ukusetshenziswa ngabadlali ukuze babe lamadlabuzane, kodwa uRuya uthe ngokuhamba kwesikhathi kweminye imidlalo efana lale bazaqhuba inhlelo zokuhlola abadlali ukuze kungabi khona abaqilibezelayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyakubonga ke Joseph, kodwa ke okwamanje ke isikhathi sethu sisidliwe ngumangoyi. Esizakwenza-ke lapha ukuthi sidibane kuhlelo oluzaphuma ngesikhathi sika-7:30 entambama. Oliver Lelisayo ngoPraxedes Jeremiah, lingakhohlwa ukubana sesile nhlelo ezintathu oluphuma ngo-6 ekuseni, ngo-2 emini kanye lango-7.